Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCovid-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234. Asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhwameni sikankosikazana Henrietta Bushwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe kobulawayo.
Ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi laye ubekiwe kwamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCovid-19. Labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili lamathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibhitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili lamakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhwameni sikankosazana Henrietta Bushwaya okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 United States dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport kubotshwa unkosazana Rushwaya ukuthi igolide latholakala lifihlwe esikhwameni sikaRushwaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda weteswa icala lokuzama ukuvimba amapolisa ukuba abophe uRushwaya ukuba negolide engelamvumo lokuncedisa uRushwaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni khukhwini wakhe. uRushwaya ubothwe lamapolisa ambalwa akuqela awensitha okuthiwa ayizama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakobulawayo uthi bekulabantu abaningi abavelelise uCalvin wabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. uMike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Zinengi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. abancintisa ukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile ukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumelele ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelele ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwabisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphosisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote eSouth Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. Iprocess yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho nebekungela amaline kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeza i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabe kuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyathatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote ke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elirida elile scanner esirida i-barcode ukuthi register vote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lwemelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabe lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday uyalinda emalayinini bebeze exposure so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusoze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela ukumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe linamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhlelalo impilo ijwayele ukuba nhle nxa ungelabudlelwane obuhlelalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini. Kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube isinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngapi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yeibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa, zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela imhlangano, kuyachaywa, kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. Imelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indeni yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabile ibandlululo, abantu bakhetha inketi, bakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala koBulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibona ingani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe izimpabe ezaziyikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi ungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi, ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajumi ayisitshiyangalombili ekhulwini, 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Line uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Lamhlanje uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachetshiswa ngobani kulezi nsuku?
Kulezi nsuku iningi lamantombazana sebechetshiswa ngomama babo. Sekuleleya indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana inkazana amsondeze eduze, amelule, amtshele ukuthi noma nxa ulokhuphi yakuyenzeli. But kuko abanye ubabazala ubabakazi basasekhona bese besalandile amasiko besiyatsela ukuthi babakazi nangele-1, 2, 3, but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
yabo baye bese baye babuza kubangani abayeza ukuthi badilisise bezenzele bodwa but omama akesimama nogogo abantu esebedlala imindima ukuthi nxa uthi umamakazi kakho bebekabangaselaplan someziphene yokumama mama kujoni umama wakho soza kulahlekile njalo akuza kuguide into eningi uza kulethe ezigayida njengomzali ekutshengisa ukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle laboba bangazi abanye but kwezinye isizu kuzama umama umama uyathatha umntana kwenkazana ahlalela phansi amelile amelile amtshengisa indlela ukuthi lokhu kwenzakala sfor lokhu akwenziwa sfor lokhu yenza sfor lokhu akwenziwa sfor hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabona ukuthi hhayi ma uhambile yenza ukuthi loba bakho engabona ukuthi uhambile ezingumama aphinde adlalinde naye kwangabakazi
sikhathi vele kumele becithisweni
abantwana abangamankazana izinto bazicithisayo zizinto eziningi ezihlathenini okokuqala umfana yenkazana ma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise imtshengise ukuthi nxa kuyukuthi isingeni lezinto engokuthi sithomba mfanani abantu abangobaba akufanelanga undlalela eduze kwabo lapha umuntu ongaba ma esithi kumele ungenze so umuntu ongaba ma ekubamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntana yenkazana eziphathi ngendleleni ikokokakesesenza ukuthi umntana vele kumele umfundise engokuthi na ekhula azekwazi ukuthi lokhu kwakusakwenziwa umntana yenkazana lokhu kuyenziwa umntana yenkazana xa lokhu ngikwenza kumele angithaba ngibona ukuthi ngezinto ezini so umntana yenkazana kumele iziphathe
ye kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi
kuya ngokuthi umntwana umntana onjani kuya ngokuthi sigogo sigoqile yini simange sagoqele ngathi sesimomile kuthi sithi uyasigoqa sigoqele hhayi asigoqele but ngavelekazi sisigoqa sisemange siyagoqela nje sigoqele kuhle aye ngumntana olalelayo aye ngumntana ohloniphayo aye ngumntana ozaziyo aye ngumntana oyazi imvelaphi yakhe aye ngumntana onesiko elihle unekusasenzi ingamntana olandela uthixo kwabazali ekhaya
phosele ukugcina maduke
hayi siyabonga kakhulu but siyasifise babakazi nxale sasekhona abangabi lowo mkhwayo vimbela lokungabi lomusa abantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya kuze babakazi abatshengise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise lokhu ngokubi lokhu ngokuhle kusiba kuhle kusanjani
sithathe lelithuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhile Line Madube le yincwadi kwezamasiko esintu Madube sibongile ungathinela kusasa mama
babethethela amadlozibegcina amasiko wenuowakusenziwe mando
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
bazalwana abathandekayo siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu namhlanje ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseroma njengokuloba kwapawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa abaseroma 8 ivesi lika-35 sisiya ku-37 ufundeka kanje ngubani oza kusahlukanisa nothando lukakristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba na verse 36 kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlashwa verse 37 kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli upawuli walibhalela baseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kunengi okwakubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kunengi okonakalayo. UPawulu wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakhathisi siyahlupheka. Singaza ke sesikuqeda okusihluphayo, sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPawulu uthi kambe sibili ngemva kokuhlupheka kulokuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala-ke azikhulume ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi indlala idlala ngabantu. Kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla, ikakhulu abahlala ezabelweni, ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka. Sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo lapha uPawulu uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitshwe laba abahambaze ngokuthanda, ngitshwe laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPawulu njalo uthi ingozi noma inkemba na, ingozi ziningi. Kutsho ukuthi langesikhathi sikaPawulu kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi, abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle zona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi keba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asiyomkhokheli esihlala laye, asiyobhishophu wethu, asiyomphathi ntambo. Sengitshe labo omongameli kayisibo abasithandayo. Owasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisizeke, asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe, lanxa zingena ezinkingeni uhlalela kusukela manje zube naphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungadinwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosi Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo we-hip hop obelo dumo kakhulu kwelezimbabwe lakwamanye amazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Yathi ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfo wabo uKelvin ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha, at least umuntu wakithi la ubekiwe bamhloniphile. Nxa ngithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi phose lokhu labantu abangu-500 amphitheatre. Inkokheli zamasiko zakwabulawayo zonke ongazicabangela bezikhona, abengatsha zikahulumende labo bekhona, osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaKelvin bebebuthene. Uye umcimbi sibili omuhle, abantu bakhuluma kusenhliziyweni nasemoyeni yabo. Ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumeni.
Awusitshela umbono wakho mayelana nge-contribution ekaKelvin nxa sesikhangela iindaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu kwandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzelela ukuthi uMajayivana uLove Mall aye wathiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli.
They wanna do me like my Jaivan. Gonna kiss me up the city with they.
Ngithintile umoya ukuthi uCalvin maningi amashows akhe ayawasungula eyedwa lapho okwakungabi labantu abayangaphi kwakungabantu azana nje abangayindawo abantu abalutshwane but abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi umuntu wasekelwa kangaka aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wakobulawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokhu engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edlileyo yukuthi ama-artists akobulawayo alakho ukuthi abambane selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo. Ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo nemiphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama-roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi. Izimoto beziziningi abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bethaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngabo. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengezithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukuye kusiya phambili.
Hayi, siyabonga mnumzana, ngiyathi ngamazwi akho.
Hayi, siyabonga mntase.
Owamadinyakhala ngoba ngijabukile inhliziyo ehlungoba yebhukile.
Bulemuli eZimbabwe, ngithi langa leso silahlekelwe liqhawe langempela. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sengitshaya phansi izilukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe, thakazo muhle Zimbabwe omuhle. Wothi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzangembene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Couldn't wait to hold you in my arms. Bego kuneng befungu kila. Bego kuneng befungu konis. Mifuna sikhlale phansi kope. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, amadinyakhala ngoba ngijabukile. Inhliziyo ehlungu ngoba yephukile. Oh, wemdala kade sekude. Why you touch me so galant? Oh, amadinyakhala ngoba ngijabukile. Inhliziyo ehlungu ngoba yephukile. Oh, wemdala kade sekude. Why you touch me so galant? Ubuhlungu umoya wami. Ungephule inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye, ambabo. Goodbye. Obanzang embene eklesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye, ambabo. Goodbye. Obanzang embene eklesha nokuthi.
Siyabonga kakhulu Maigobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya ukuthi owayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngiGibbs Dube ngisithi asihlangane nekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.